ngikhuluma nje amalokishi amaningi azihambe phose okwamalanga alithumi engelawa amanzi. Namhlanje nithe ngikhangela i-timetable ekhitshwe yi-City Council kukhanya ngapha emalokishini kuzathola imakhandeni kuphela lempophoma eziyizwe ezinathe emagwegwe reservoir. Amanye la amalokishi hayi amanzi kawakho.
Njengenhlanganiso libona ngani udubo lwamanzi lolu lungaqedwa njani?
Nangu ke thina sifisa ukuthi i-council ikwenze ukuze amanzi angabi lesihlupho kusasa. I-council ibambisane lohulumende esingathi i-central government. Kakuqediswe ukulungisiswa idamu leGwayihlangani leliyana ngoba yilo elingenza ukuthi abantu bakobulawayo bathola amanzi esingathi khona yiyo i-long term measure. Kodwa ungasikhangela okusemaduzaneni lapha sithi thina i-city council kayiyelungisisa amadamu laphana ngoba kade sisikhangele ukuthi izulu line. Amadamu kagujwe kuhle laphana konke lokhana kanqawula botsheketa laphana khishi inhlabathi leyo ngamadamu egcwala agcwale kuhle. Sibe sesithi thina okunye vele kwakuhluphe amanzi ukuthi angafiki kuhle ebantwini ukuthi amaphayiphi asuka kwamanye amadamu mancane kakhulu. Kabafaka amaphayiphi aqatha azakwenza ukuthi amanzi abuye ngobuningi siya kuma-reservoirs labo criteria lawo magogo abayi babafida amalokishi amaningi lapha kwaBulawayo. Sibe sesiphinda sithi khona i-council kayicabange ngaphandle kwebhokisi lapho kulezibhorani khona kungaba njani bafaka amasola pumps ukwenzela ukuthi kube sokufakwa la majojo tank lawana esingathi ngama water kiosks kwenza ukuthi vele kuhlale kusazakala ukuthi endaweni enje sokulama water kiosks apontshelwa ngamasola ngoba kulezi insuku zanamhlanje i-technology khona ukuthi amanzi apontshwe ukuze ukuthi abantu bangathwali nzima. Singaba la majojo tanks lawo besingathi ngama water kiosks apontshwa ngesola izigaba ngezigaba emalokitshini lemalokitshini uzafika ukuthi vele lanxa sokulodubo lwamanzi abantu balethemba lokuthi bazawathola ngaphi.
Udaba lwenu lokumangalela ikansili phezu kokufa kwabantu eluveve ngemva kokunatha amanzi angcolileyo solungaphi lona? Njalo udubo lokugula kwabantu eluveve lona solunjani?
Udubo loluveve kulezi nsuku solunganeno isoloku kwabantu baphakamisa ilizwi uhulumende wasondela laphana labantu becouncil bagcina begijigijima besiyafika khona phana hayi kwangantu akuba nganeno. Kodwa-ke esisuka sikunanzele ukuthi uhlupho lwamanzi lolo lukhona kulezi nsuku olwenza ukuthi abantu bavayelwa amanzi isikhathi eside sokungenzakala kuqhamuka omunye umkhuhlane futhi ngoba abantu sebesikha ezihotsheni lezi ezilamasuwa sokungenzakala-ke abanye abagcine bewanathile futhi amanzi ahlanganele engcekeza enjengaleyo yadala uhlupho eluveve. Ngokunjalo-ke inhlanganiso yethu yeBulawayo Progressive Residents Association kuyazakala ukuthi ahambe enkantolo ihambisa lolu daba emthethwandaba. Khonokho-ke lolu daba lokhu lusemthethwandaba sikhuluma nje amaloya ethu aphezu kwalo daba.